Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 zibandlela 2021 ngoSaturday Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende kumbe esingayithi central government gafaki imali ekwanayo ukuze igciwane leli ele COVID-19 lise kakuhle.
Umunicipala weHarare useveze ukuba yena ulohlelo lokuhlola ukuba umuntu ulegciwane lecoronavirus na ngaphandle kwembadalo ezibhedlela lakumaklinika akhe anjengeWilkins Hospital. Abe-MTC Alliance basola ubotshwa nokuvalelwa kwenkokheli lamalunga ebandla leli besithi umthetho ususetshenziswa ukuhlukuluza ale mibono ehlukeneyo likahulumende wezanupiyef. Imizamo yokususa umongameli wemelika embusweni uMnumzana Donald Trump iya phambili kancanje sokusele iviki kuphela ukuthi umbuso wakhe ufike emaphetheleni. Zonke lezi ndaba lezinye lisezizwa kulo msakazo. Kulandela ukumemetheka okwethusayo kobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe, inhlanganiso kahulumende ibona ngokuhlenga abantu ezingozini e-Civil Protection Unit CPU isiqale ukuthumela imibiko yokulimukisa uzulu ngobhubhane lolu kuye wonke umuntu eZimbabwe isebenzisa umakhalekhukhwini. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lumbiko othunyelwe enkundleni yokuxhumana kamakhalekhukhwini e-WhatsApp le-text kulabo abangela leyi app ugoqela njalo inombolo zabantu abafunyenwe bele-COVID-19 elizweni asebebulewe yileli gciwane abasalaliswe phansi yilo kanye labasinde kulo. Abe-CPU bathi bakwenza lokhu ngemva kokunanzelela ukuba umbiko okhitshwa nsuku zonke ngabogatsha lwezempilakahle enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter okuyinkundla engafinyelelwa ngabaningi emalokishini lemaphandleni uma qathaniswa lomakhala ekhukhwini kuye wonke umuntu. Lithe lisiyatshona ilanga layizolo eZimbabwe bese kubhubhe abantu abangamashumi amabili lanye kuthi abedlula amakhulu ayisificaminwemibili 820 bafunyenwe bele-COVID-19 yabulala abantu abedlula amakhulu amahlanu 528. Abalaliswe phansi lomkhuhlane bayedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 22,297 futhi abedlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,213 sebesinde kulesi sifo. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 73,423. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula athoba minemibili 91.1 million ababanjwe ligcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula amachumi amabili 22.6 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 376,295.
Ngesikhathi abalama-laboratories ahlola igciwane le-coronavirus behlawulisa amadola phakathi kwangamashumi ayisithupha kusiya kwangamashumi ayisithupha lanhlanu 60 to 65 US dollars ukuhlola abantu igciwane leli nge-PCR testing, umunicipala weHarare useveze ukubana uyenza lokhu ngaphandle kwembadalo ezibhedlela lakumaklinika akhe anjenge-Wilkins Hospital. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho ngokunye kokuvezwe ngosaphethe isikhundla somqondisi wohlangothi lwezempilakahle kumunicipala weHarare uDr. Kudzai Masunda othi lokhu kwenziwa ngokusebenzisana labama-laboratories kahulumende.
Ma-test edu anoitwa kunyanyanyanya Wilkins Hospital.
Lezi nhlelo ziqhutshwa kakhulu esibhedlela seWilkins. Silabantu ababhoda endaweni ezitshiyeneyo lasemzini ukuhlola abantu. Siyahlola njalo endaweni ezivalisa amankampani lalapho okusebenza khona uZulu. Ngale ngakuhlangothi lwabomama lapho ababelethela khona ama-polyclinics. Sebehlolwa labo i-COVID-19 umuntu ahle atholiswe impumela yakhe.
Abatholakala belalo umkhuhlane uMasunda uthi inani labo lihlanganiswa lelalabo eliyabe livelele kuma-laboratories kahulumende la asebenza ezimele bese kusethulwa isimo kuZulu selizwe lonke ukuba sinjani langa linye ngalinye. Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezizimeleyo eye Crisis in Zimbabwe Coalition uMnumzana Marvelous Khumalo uncome imizamo kamansipala weHarare lowechitungwiza.
Uhulumende kumbe esingayithi central government gafaki imali ekwanayo ukuze igciwane leli ele COVID-19 lise kakuhle. Amalanga aphelileyo waye ebhizi yena enikeza imali ukuthi sifake istatue kambuya nehanda ku CPD yethu yedolobha leHarare. Nango sefaka futhi ezinye izimali, sibona kule nto ethiwa yi-Liberation Museum labo sebeyibakha e-Warren Park laphana. Konke lokhu akulani lokhu ngokulwisana legciwane le-COVID-19.
Kodwa esinye sakamuzi seHarare uMnumzana Collins Ncube uthi iningi alazi lutho ngalolu hlelo ogoqela laye.
Nesikwaziyo thina ukuthi kona kumele ubhadale $60 ukuthi uthestwe uthole ama-results onalawo. So asazi ukuthi nxa kuthiwa ku-free kuqale nini, njalo izibhedlela zonke yini ezikaminispara, amakliniki onke akaminispara eHarare yonke, kumbe kulezi indawo ezikhethiweyo ezincedisa kulokhu, ngoba kungasincedisa lathi ukuthi sike sigijimele khona nxa singezwa kuhle, ngoba hayi bengiyaqala lokhu ukuzwa.
Inani labatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe liqhubeka liqonga, abezempilakahle beveza ukuba iningi lalaba bantu kungabangela mbali yokwethekelela kwamanye amazwe. Ingcwethi kwezempilakahle zona zikhuthaza lokukhankasela ukuba uZulu alondoloze ngokwezinga laphezulu iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa nguhulumende laye elandela ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye World Health Organization, WHO, njengoba umhlobo waleli gciwane eselikhona khathesi kungelilo langa ngokuphindiweyo. Ngokutshona kwelanga la izolo kwabatholakale bele COVID-19 ilizwe lonke abangamakhulu edlula athobaminwembili 820, abafika phose amakhulu amane 385 bebengabe Harare. Phakathi kwabangamachumi amabili lanye 21 abalahlekelwe ngumphefumulo, abalichumi lambili bakhona 12 ngabe Harare. Abezempilakahle bathi lokhu kubabonisa ukuba idolobho leHarare sokuyilona elikhokhelayo ebantwini abatholakala belalo umkhuhlane kanye labalahlekelwa ngumphefumulo, i-hotspot ngesiNgisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
AbeZimbabwe abaphila ngokuthengisa, ikakhulu labo abathenga bethengisa kwele-South Africa, baveza ukukhathazeka ngokuvalwa komngcele we-South Africa bethi sokuzaphazamisa ngamandla umsebenzi wabo ngokuvalwa kwemngcele yamazwe omabili. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba njalo ekubulawayo.
IZimbabwe iphakathi kwesiqondiso se-COVID-19 level 4 lockdown okwenyanga yonke kaZibandlela, osekuchiye iningi likhala lisithi selizabulawa yindlala hathi i-coronavirus. Ophila ngokuthenga ethengisa kwele-South Africa, uNkosikazi Senzeni Mguni, uthi kasazi ukuthi vele kuzophilwa njani.
So i-lockdown leyi lokuvalwa kwamabhoda kuyasi-affecta kakhulu, ngoba yikho vele siphila ngakho. Ukuthi siphile nje mbhadalela abantu abamesikolo, kumele ngikhrose ibhoda ngiyewoda ngizothengisa, ngoba impilo yeZimbabwe anti liyakwazi kunzima okunganani. Lapha phela kunzima vele, akulani into ongayenza ngaphandle kokuthi njengomama usuke umuthengise ukuthi abantwana baye esikolo, abantwana badle. yiko esiphila ngakho. So vele nxa kuvala ibhoda, so vele kunzima khathesi lokuthi sithole ukudla nje ukuthi sidla nzima. So vele hayi kusiaffecte kakhulu, hayi vele kunzima, angikwazi ukuthi ngi-explain kanjani.
Omunye njalo ophila ngokuthengisa, unkosikazi Jotina Lusinga, uthi lokhu sekuzafaka impilo zabaningi engozini.
Ukuvalwa kwemboda yaseSouth Africa kusifake thina abomama engozini enkulu, ngoba yikho lapho besiphila khona. So kathesi isivaliwe, impilo zabantu sezisengozini kakhulu, ngoba abantu sebezama ukuthi bangene emfuleni, bengene egangeni, lapho abathola khona ukuhlukumezwa, ikakhulu bomama babanjwa iganyavu. Abanye bathathwa ngamanzi isikhathi sezulu, kathesi bathathwa ngamanzi izulu liyana. Konke lokhu yingozi ekhangelane labomama, yonke le labantwana.
Unkosikazi Madade Ndlovu, omunye njalo ophila ngokuthengisa, uthi udane kakhulu ngokuvalwa komngcele abawuthembileyo.
Njenge-cross border trader ngilokudana okukhulu kakhulu, ngokuthi ibhoda ebeselithembile, ibhoda le-Messina ele Beit Bridge selivaliwe. Thina njengama-cross border traders besithembe khonokho ukuthi silama-runners aid o-transporter abasibisela izinto. So vele nje thina kithi sokuyokuhlala phansi, akusela lutho, asazi kumbe kungaba lamanye amaminzi yini.
Te umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo, Vendors and Traders Association, umnumzana Mikhail Ndiweni, uthi ngabe uhulumende uvule eminye imikambo.
Siya kuyadanisa kakhulu ukuvalwa kwama-borders, ngoba abantu abaningi besebethola indlela zokuthi baziphilise ngokuyathengisa phandle, akade besinelisa ukufoko. Kodwa-ke sesikwazi ukuthi kuyadula nje ukuchapha i-border, kumele lesithupha lesi se-COVID-19. Sesizama-ke njengenhlanganiso ukuthi sihlomise abantu ngolwazi ukuthi bengenza njani ukuze baqalise ukwenza impahla phakathi kwelizwe, bethengisela bethengiselana njalo. Sesiqalisa futhi njalo uhlelo lwalo ukuthi nana abantu bafundise. Kodwa siyakhala ukuthi uhulumende ngabe uyavula bakithi imkambo khona baphakathi njalo abasebenzi belandela iziphumbo zemezi ze-COVID-19.
IZimbabwe ingene kulanga lesificaminwemibili le-lockdown yamalanga angamashumi amathathu, kulandela ukuqhamuka njalo ngolaka kwe-COVID-19 okubangele ukuba labaphila ngokuthengisa kuthiwe bahlale emakhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwesifo lesi. Kodwa bona bathi akulula ukuhlala ekhaya ungadingi okokuziphilisa. Uhulumende nyakenye uthembise ukunika abantu okuyimadlana kokuthenga ukudla, kodwa wenze lokhu kanye kuphela. Ngakho-ke abantu lokhu belindile ukuthi mhlawumbe ngale i-lockdown uzaphosela njalo. Ngakwelakhe icele uhulumende uthi akalamali, kodwa wenelise ukuqhubeka ngohlelo lokupha amakhadi alamashumi ayisikhombisa lanhlanu amadola, i-$75 kuzisebenzi zezempilakahle. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umthetho ndaba kamanje eHarare usulahle isicelo sokwesula icala eletheswa umsekeli kaMgcini Sihlalo webandla le-MTC Alliance umnumzana Job Skala, obesithi umthetho owasetshenziswa ukumbopha kucala lokwethula amanga awusebenzi. Umanje uthi lomthetho uyasebenza ngoba wesulwa kusisekelo sombuso welizwe esakudala, hathi esakhathesi. Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatsayi Mahere obotshwe izolo uzaqhubeka evalelwe ngoba umanje ethe uzakupha isinqumo sakhe ngolwesihlanu. Bobabili betheswa icala lokuqamba amanga ngokwethula enkundleni ye-Twitter umfanekiso othi kulosane olubulewe lipholisa elalitshaya unina lona lusemhlala. Amapholisa athi ngamanga ukuthi usane lwabhubha lanxa unina engazakali ukuba ungaphi lokuthi yena uthini ngalolu daba. Imizamo ye-Studio 7 yokudinga lumama yehlule. Intuthule zindaba uhopo uchungono yena kuthiwe icala lakhe lizahlulelwa kusasa. Kunjalo nje ibandla le-MTC Alliance selisole ukubotshwa kwamalunga alo lisithi umthetho osetshenziswa ukuhlukuluza abalemibono ehlukene likahulumende we-ZANU-PF. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bafuna ukuba salisa entolongweni besazi mhlophe ukuthi abasoze bakonvictwe, abasoze batholelwe ngecala, ngoba umthetho abawusebenzisayo besithi baqamba amanga, ikhothi enkulu ngo-2014 yanquma ukuthi umthetho lo awusoze usebenze eZimbabwe ngoba ngwe awuhambelani le-democracy. Ngo-2016 futhi kwaba lecala elinjalo, ikhothi enkulu, i-High Court, yafika yathi umthetho lo ayifanelanga kube seZimbabwe ngoba ngowentando kayiphikiswa. Ngamafitshane umthetho lo okuthi umuntu ubotshelwa kuthiwa uqamba amanga kawusekho emabhukwini eZimbabwe esithi ngama-statute laws. Ngalokho mahlabe zulu sithi zimkhize zimthelele. Leli baka lesiNdebele likhombisa ukuthi ngumuntu ohlale botshelwa mahhala engalaca. Nangu namhlanje uFadzai Mahere, uJobu Ngarivume, uSikhala, Jacob Mafume labanye abathize babolela ejeli bengakathonisiswa.
Manje lina njengebandla kuyini kahle kahle elikusolayo ngalokhu okwenzakeleyo?
Kubuhlungu ngenxa yokuthi iconstitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi umuntu ongakathonisiswa umsulwa. Kodwa kathesi abantu bakithi abantu bethu bayancitshwa ibail. AmaZimbabweans ayancitshwa ibail. Kakhulu abaku-opposition civil society leaders, ama-human rights leaders. Kodwa abeZANU-PF abenza i-corruption besidla imali ebusuku le mini bazihambela nje kungani abala macala. Silabo abantu abadla imali ye-COVID. Silaye kathesi okuthiwa ngumgwadi director of information weZANU uthethisa iSouth Africa ehlambaza kodwa kabambophi bathi bazamdisciplina. Silama-examples abantu abaningi abahuquluza imali echiyajwa. Silabantu abadla imali eningi ku-grain marketing board, abadla imali eningi ku-command agriculture, akukhulunywa ngakho.
UMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma lapho ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Imizamo yokususa umongameli weMelika embusweni uMnumzana Donald Trump iyaphambili lanxa nje sekusele iviki kuphela ukuthi umbuso wakhe ufike emaphethelweni. Amalunga ePhalamende aweCongress ahlangana namhla evota phezu kodaba lokuthi uTrump akhutshwe embusweni. Abebandla lamaDemocrats bathi sebesungula uhlelo lokuxotsha uTrump nge-impeachment. Esetshenziswa icala lokutshotshozela udlakela olwenziwa ngabasekeli bakhe ePhalamende ngeviki edluleyo, bezama ukunqabela leli dali ukubana lamukele ukukhethwa kukaMnumzana Joe Biden njengomongameli omutsha weMelika. Lo ngaphumelela uhlelo lwe-impeachment lolu, uTrump uzawuba umongameli wakuqala weMelika ukubana yetheswe icala ngalindlela kabili. UNtungameli Nkomo uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona ngathi ukuthi amaDemocrats athi afuna uku-impeacha uTrump. Ngibona ngathi benzela i-record yokuthi uTrump abe ngu-president wokuqala e-USA ukuthi a-impeachwe kabili. Ngoba ngithi wayimpeachwa laphana kuqala, bezama ukuthi batshengise abantu ukuthi ukhulume lo president we-Ukraine efuna ukuthi amdingele idoti ngo-Biden. Kathesi ngibona ngathi wenze sibili into embi ukwedlula zonke izinto abengazenza ukuthi atshotshozele abantu ukuthi bahlasele isigodlo, inhliziyo ye United States ukuthi kona bakhwele kona lapana e Capitol Hill but lizwe zonke lezi zinto benze korokana bakwenzile ngibona ngathi lokho ku impeachable.
Ubona abebandla lika Trump elama Republicans ilabo belusekela yini uhlelo lokumkhipha esihlalweni lolu olwe impeachment kudalele Senate?
Okwakhathesi nxa kathi iqhubekela phambili i-impeachment yakhona ngibona ngathi ibiza kuba le support evela kuma-Republicans ukwedlula isikhathi sokuqala. Ngesikhathi sokuqala babebambene ama-Republicans for amakhanda ndawonye engafuni ukuthi uTrump ayangeke, kodwa kokwakhathesi ngibona ngathi hayi into ayenzileyo ibaphambanisile kakhulu, ngoba nxa uzakhangela ama-senators lama-members of Congress sebengabantu abacatshayo bengena ngaphansi kwezitulo besuswa laphana besiyafakwa emgodini phansi khona lokuthi bacatshiswe, kubaphambanisile kakhulu lokhu.
Mnumzana Rafa Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala eDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owesilisa owedolobheni leFlorida eMelika owabonakala ethwele impahla eyenziwe ngesigodo ekankosikazi Nancy Pelosi oyisikhulumeli sedale leCongress, lapho abatshengiselayo ababikwa abangena ngodlakela kunsukwana ezedluleyo ukhululwe ngemali yesibambiso eyibheya. Omunye njalo umnumzana Jake Chansley oweArizona olompikitsha owasabalala enkundleni zebulenjini zokuzilibazisa engagqokanga ikawuso ependa ubuso wagqoka lempondo umisiwe phambili womthethwandaba okwakuqala izolo ngodaba lokungena lesi isakhiwo seCongress bengelamvumo. Inyamazana ezimbalwa ezohlobo lwamagorilla eSan Diego kwelemelika zitholakale zilegcikwane le-coronavirus, okungaba ngokokuqala ukuthi inyamazana zalolu hlobo zitholakale zilaleli gcikwane kwelemelika lemhlabeni.
Ngokwamanje wothi ngidedele kuChris Gandhi esinika udaba oluphathelene nezomnotho.
Ukuna kwezulu endaweni zonke zelizwe sokuphe ithemba uzulu. Abahlaziya ngezomnotho besithi umnyaka lo uzakuba lenala okuzakwenza ukuthi umnotho uthuthuke kancane. Umnotho welizwe leZimbabwe ugxile kulima, ezibalisa igwayi, uchinda, ingqoloyi lomumbu. Ezinye zezilimo lezi ziyathengiswa kwamanye amazwe okulethela izilizwe imali yakwamanye amazwe i-foreign currency. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lanxa kuthembisa lonyaka kulezinye inhlangothi zomnotho ezilokhu zifuna ukulungisiswa ukuze kube lobubelo.
Ye luba nje kwaba lokuqhula lokugagasa ekuqaleni kwehlobo kukhanya izulu hathi linakuhle, labo abaphumelela ukulungisa amasimu abo lokuthenga inhlanyelo hayi bazazuza. Kodwa phela umnotho uqondane lezinto ezimbalwa, ukuphathwa kwezimali zelizwe, imitshina namafactory asekela ukuvunwayo, intengo yamafutha, amagetsi, konke lokhu akumakahle. Imigwaqo khathesi sikhangelane lomkhuhlane we-coronavirus. Inkinga futhi yintengo yemali kumbe inflation eqondane lama-$50 la ama-$100 akhulunywayo la amatsha. Hatshi ngibona kuzaphazamisa umnotho lonyaka.
Lokhu kugcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga othi inenga lisoze lithengisele iziphala ze-GMB amabele ngoba abalimi bengasathembi uhulumende.
Into engingayitsho ngomnotho, umnotho awuyi kuntshintsha kangako kodwa uzaqhubeka usehla kakhulu lanxa izulu linile. Ngoba into eyenzakalayo abantu beZimbabwe bangaze bavune lonyaka abasoze behambise umumbo wabo eGrain Marketing Board ngoba bengasela themba ukuthi bazazuza inzuzo. Uyakwazi izikhathi eziningi bebehambisa umumbo wabo bebhadale sokugwane 2 years. I-2 years leziyana imali yabo iyabisela valo njalo benikwe ingama-bond note. Khona kwakukhangelele ukuthi ngaleso sikhathi iyabe ilingana laleyo ma-kgs abathengisileyo. Kodwa ngemva kwesikhathi lokuphuza ukubabhadala idliwe inflation, abantu abasoze bakwenze ukuthi baye kuhambisa umumbo e-Grain Marketing Board. Ngakho-ke i-economy izaqhubeka isiwa. Kuthi-ke unanzelele futhi lanxa bathe abantu benkosi bazilimela ngenhlanyelo zabo langefertilizer yabedulayo, ihulumende kayizange bancede kangako. Njengalokhu enesasikujwayele, abantu bebenikwa ama-5 kgs, i-5 kgs kayikusindawo. Kuthi lapho abathe banikwa kwezindawo banikwe njengoba nezulu selinile selinje, sokukhanya nje ukuthi hhayi vele abaningi sebekhayelela ukuthi umumbu usutshakaza, abanye sebezavuna, ihulumende ngikhona ibapha inhlanyelo. Ubone nje ukuthi baphambane nje lo mkhathi ukuthi bayenza njengabomu.
Izakhamizi zithi indlala ivele isinganeno lezinsuku ngoba sezidobhadobha imbhida emasimini, kodwa abanye sebesesabela ukuba kuza kuba nendlala kuwona lo umnyaka ngoba izulu lisina kakhulu okwedlulisileyo. Sixoxe lesakhamuzi sesigaba seMangwe umnumzana Solani Moyo kuze sizwe ukuthi uthini ngenala yalonyaka.
Ene abantu balimile ngayo ugajopo lo, abantu bengelanto zokulima, inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima. Kanti isikhathi sesihambile baba Gandhi, abalama tractor abo labo bazama ukulima. Baba Gandhi ubunzima esihlangana nabo ukuthi ikakhulu emisenyeni amabele esekhona, ngikhuluma ngenyawo ukuthi yesilima kulama lamabele lawa esinto okwenzakalayo ukuthi ase yelo yelo yelo. Umumbu khona laba limumba ngikhuluma sokuyelo, amanzi wothe masimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena, akungeneki ngoba umanzi kakhulu sokudoda.
Kodwa uNgwenya uthi isisindo semali yiso esabangela ukuthi imvundiso yefertilizer ingatholakali lula, okungabangela ukuthi isivuno sibe silutshwana kulalokhu okukhangelelwe nxa kulezulu elina njengaleli elina lo umnyaka.
Njengoba ngichilo, intengo yemali yasekhaya yangaphandle kwelizwe ilenkinga kulalabo abalimayo. La ungazinanzelele umsika wemali emabhenki kawenelisi ukusuthisa abalungisa ifertilizer lenhlanyelo. Kuphinde kube lobuhwaba kulaba abathengisa yona ifertilizer. Akwakhathesi khona ukuyizuza yona i-top dressing, i-ammonium nitrate, ludubo. Ngibona ngathi lokhu konke kuzaphazamisa isivuno salonyaka.
Ngomnyaka odluleyo ezokulima zathuthukisa umnotho welizwe ngesilinganiso sokulitshumi lasithoba minwe mbili ekhulwini i-18%. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngiseWashington DC.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umunicipala weHarare useveze ukuba yena ulohlelo lokuhlola ukuba umuntu ulegciwane le-coronavirus na ngaphandle kwembadalo yezibhedlela lakumakilinika akhe anjenge-Wilkins Hospital. Abe-MTC Alliance basola kakhulu ukubotshwa lokuvalela kwenkokheli lamalunga ebandla leli besithi umthetho ususetshenziswa ukuhlukuluza abalemibono ehlukene likahulumende wezanupiyo. Olivalelisayo i-Catechist Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.